ukuthi kusuka challenges here and there oqala kumumweli so from 2012 and 12 manje into esiyinika itirakota kwakungani into ezathatha 3 months but ama-challenges of economy just wayawa kakhulu wasewadile into eziningi in fact ngathi kusuka kuyaqalisa laphana kwaphinda futhi kwathiwa labo bantu abaabanesenti ngaphana sekenama-tajisi kuma-buildings abo kwayebacompasent imithi kakhulu uma seke kunegosheku ukuthi njani compasent so umnyaka ugqalisa ngesethi athi akulungise sawukhanye phela athi hhayi so uzaqalisa fana kuiphetha wakhona taking too long ngoba nethamba sakambe ngelokhu ze ngenxa yakhona lokhu ukuthi into zigqe indawo yonke ndakulaa usengana kuphela order kobulawayo
kodwa lakelile uhlafune lolu daba e-council njalo kuyini elayelivumelane ngakho
sathile ukukhulume sibili ngibavumelana bathi bahinde baswele i-council ukuthi lezi kusayina uthi bathathe ukusebenza kungafake le isivumelwane so sikhathala ukusebenza nezihlathe singumaloyazi bathi e ukuthi usayine i-agreementyala ukuthi sikhathala ukusebenzayo so it's called isayine nje I think ngo-March bona around March kuyakubeka ukuthi hayi siyasebenza bakwazi ukuthi la uthole khona kanye nama-challenges akuthi ngenye imadlana njengoba i-economy yethu inganayi-performisha kangako
siyezwa kathesi ukuthi umsebenzi ungabe usuqalisile kodwa kwembesiwe like lababona yini bewuqalisa umsebenzi kumbe kulokhu kuseseyizithembiso kuphela
angithi phela enye into kabdankinazele ukuthi esishaye kakhulu umkhuhlane okhona umhlaba wonke lo i-COVID-19 zonke ezimile phela and there was no one ongasebenzikazi because isijane seshaye kwaseseshaeane njani ukuthi ungaqali ukusebenza ingeyiyenta-2 years enkulu kakhulu kumina
kodwa lizathemba yena leyo ikhampani kumbe ake licabange ngokutshintsha lifake yini
kumele sizoqala ukuthi into eyenza kungabonakali kuyinivethi then make business from there ukuthi ngivothi i-offer or kwakhontinye sesi njengamarizis ukuthi athi kuyini oyenza kungaphati onata sithi la ndawo sinedisenzi ya-control ngeyeshisho ukuthi bona abarong ingabe sizatho sawo sayizanela ukuthi iprobe yabashayelela kungaphi ngivethi isayidi lethu yini isayidi labo yini kumbe isayidi lehulumente kumbe ngumumo ophandle onganinjani ukuthi abantu babangafuna ukuinvethi ngokuthi sengena sure ukuthi bazazuza yini futhi